nganamasiko
lo mhlanje sikhuluma ngamasiko angani lokho ekugcinakele endaweni zabo Melika kumbe ngithi emazweni akuyeneyo ngilethandla ngoba ngilomnumzana Phitizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika lo nkosi sikazi Bethi Ndlovu layo uzalwa kwele Zimbabwe kodwa kulezi nsuku ke ulapha ke kwele Melika Mandlovu kunjani mama
siyaphila kwaDube njani
hayi siphile kakhulu baba Ngcobo injani impilo
hayi siyaphila Dube lingani lami
hayi siphile kakhulu so sikhathe ngomama ke uMandlovu ubona ngani imkhuba ekhona sibili nxa ukhangela wena ingani igcinakele nxa umuntu esemazweni njengakhathezi ingabe yiphi yesintwini
hayi mina vele nxa sengikhangele sokusithi nje thina abadala yithi esingani lokhu esiyilandela ekhaya hayi laba abatha hayi vele sibalahla sebevele sebeyilandela yona iyalapha
lapho yabukhangele imkhuba enjengani
khonokho okunjengelungelo labo ilungelo labatha alapha bathi qakathekisa lokhwana kokuthi vele sebengabalapha ungeke umkhuze umntwana wakhona yamuselisikelile ilungelo lami
baba Ncobo wena ubona ngazani yiphi imikhuba engazani iyaqhutshwa njengabantu nxa sebevele ekhaya sebehlezi la
okay okuqala bengifuna ukudobha lapho umama uMandlovu ade ekhulume khona ekhaya yabona umkhuba ekhaya wakuthi umntwana ngumntwana ungaphansi komzali umzali engakhuluma wawuvele uthule umama wayethi ngakhuluma lawo ungaphenduleni uhlemuze ethi lami iyakhuluma umntwana layo uveke lakhe kumbe uyabethweleni khonapho kumbe ngumgani uyakujikijela ngawo kodwa yena lowo umkhube nalowo sifonthi lapho emelika awusebenzi ungafika ujikijela umntwana ngomgani uze sokuthiwa sokusubizwa ngale ngoba awuphathanga umntwana kakuhle so befuna ukuthi ngitsho khonapho ukuthi nje nalo mkhuba ukuthi abadala sasithatha abantwana hayi lapho emelika awusekho lowo mkhuba lobu uwenza usengozini ngoba bengabuya laba abakhangela ngezamalungelo zabantwana mhlawumbe bengafika esikolo eselimela anta basika bebuza ukuthi kuhambe njani umntwana engavele ethi uthaywe ngumzali sokuthiwa umzali wenza lokhu ngesikhathi ukuthi ku-abhuza umphethe kuba umntwana thina esisebenze ezikolo lapha kufuna kathi sikhe sifonele laba abakhangelele ezabantwana ngoba thina singele ukufona lathi siyalahlekelwa ngumsebenzi omunye umsebenzi wethu ngaphandle kokufundisa ukuthi sikhangele ukuthi abantwana baphethwe kuhle
ye so ke nxa sikhangele khonokho ke Mandlovu ungajaya umntwana ngoswazi khonokho ukukhuza okwenziwa ekhaya akuwona abantwana khonokho
hayi mina njengoba nje ngihle ngaqala ngakho ukuthi lona ilungelo nanalelo yile ndibona lingani vele liyasona isizwe ngoba umntwana nxa eza kubophisa akumangalele kumbe uthathelwe umntwana ngokuthi uzama ukumeluleka nje ukuthi impilo yakhe ibe ngcono hayi vele kubi mina ngibona njengani kubi ngoba ekhaya umntu akaziwani umakhelwane ungahlangana laye ngeganga uyamtshaya umamakhe laye angafike etshela unini ukuthi ngitshaye ngoba uyabe kwathi uzatshaywa futhi manje lapha angafika etshela unini ukuthi umakhelwane ungitshayele unini asesiyabiza amapolisa so ungakhangela ukubi ngoba labo mama bakhona bahlalela evalweni la nomntwana esona umkhuza ngasese kumbe ecatshile esesaka ukuthi uzabona manje ungakhangela nje nxa sihamba lapho uyabona ukuthi hhayi vele impilo yakhona ayimanga kahle
so u-911 wabo lo baba Ncobo nguye ngazani uyahlupha e
hayi usehluphile u-911 lo ngoba abantwana bami shaya nje bengamtshaya uyayizwa imoto yamapholisa leyana sibuya sikhala lapho sikhala sitshaya la malayitha abomvu la la e-blue lawa hhayi yabe sifikile khonapho sokuthiwa kwenza kanti qathi singakhala futhi khonokho kubi lakho kodwa kwesinye isikhathi ngombono wami kuqathi elithi abantwana bebe namalungelo ukuthiwa yebo kuhle kodwa kukhona okunye okungakuhle okusuka ukuthi umntwana uselimele ngoba umzali bengamhlanga kuhle so kuqathile khonkanti abantwana bebe lamalungelo bephathwe kuhle betshengisa uthando kuthiwa thina abantu abamnyama kakhulu abezimbabwe singabuzwa kwabantwana ukuthi ngubani wake watshelwa ngumzali wakho ukuthi ngiyakuthanda kuthiwa nxa ulabalikhulu i-100 kaningi ngathola izandla ezintathu uyabulenhlanhla so thina uthando lwabadala bethu alukhulunywa nxa bekuthaya bakuthaywa ngoba bayakuthanda kodwa uthando olutshengiswa ngokuthaya hayi sikubona anithiwa asilothando so siyafunda khonapho ukuthi kwesi sikhathi ngingathi kuqashe ukuthi sifunde imikhuba nale mihle ukuthi umntwana yatshela ukuthi ngiyakuthanda mntanami
Na
umntwana qashe etshela ukuthi muhle. Ngisho sinekhaya ubabe ngathintwane no mntana moyinkazana muhle. Siyachaya imhlolo ukuthi ha sesifuna ukubamba umntwana. Kodwa esikhathini esingukuthwa abantwana abatshela ukuthi bahle, abazizwi belobuntu. Bengaphuma ke phansi lapha kube sokubuye umfana okungana ukujoin ukuthi hey wena ulenwe lezinhle. Abantu nabagcina sebeyela funa sebewela ngoba ngokokuqala ukuthi ukuthi bahle.
So siyabuzwa ke ubaba uPhitizela Ngcobo ukuthi isikhathi sesihambile sibili sesidliwa ngumangoye. Mandlovu ngathi 10 seconds sibili kolapho ubona ngani kungalungiswa kanjani konoko. Ngamafutshane sibili kakhulu.
Ngithi ukuthanda abantwana kuhle but singaye leBhayibhelini uJesu uNkulunkulu ngokwakhe wakubona ukuthi umntwana laye kumele akancede nje ngokuthi wajabujab ngoswazi.
Hayi nami ngiyavuma ukuthi hayi khona ukukhuzwa kakhuze kodwa kunjalo nje abatshele futhi ngokuhle abakwenzayo abantwana betshele ukuthi bayathanda.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uPhitizela Ngcobo, ngibonge njalo lo mama uBhethi Ndlovu. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube.
Hela manyama bayawagcina masiwa owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala kwathini bayawutshela bathi salulandela.